kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba mphakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo mhla ka 29 kumabasa 2018 kungesonto nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane zabezana uPF abalesifiso sokungena kukhetho badibana lenkinga ekhethweni lwamabandla lwebandla lezana uPF ama primaries, abanye amagama abo engekho kuluhlu lwabavoti. Amakhulu amalunga ebandla elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe ele-NPF ahlangana kobulawayo phambilini komhlangano omkhulu ozenzelwa eHarare. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe okwakuqala kumncintiswano walonyaka oCastle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezana uPF ukhetho ama primaries luphuze ukuqala namhlanje eHarare ngemva kokuba ugwalo lwamagama alabo ababhalisa ukuvota ivoters roll ingethulwanga ngesikhathi ngoba inkampani yanikezwe umsebenzi wokudinda lolugwalo iJongwe Printers iphuzile uqeda umsebenzi ngesikhathi. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labantu livukele ukuya kulezo ndawo zokuvotela ngesikhathi esabekwayo sehola lesikhombisa ekuseni, kodwa lathola lokhe kungakalungi. Abanye balaba bantu bahle bakhalala kuthi ababuyeleyo labo bebehlangana lenkinga ezimbalwa okubalisa ukuswelakala kwamagama abo kuvoters roll kanye lokuba kulethwe amavoters roll akudala kwezinye indawo. Umkhokeli wohlangothi lwezokukhankaselwa kwebandla kuZulu ukuba alivotele, upolitical komza ongathandanga ukuthathwa amazwi uretired major general Angel Petru Geje uthi baphoxwe inkampani yeJongwe Printers. Urugeje uthi isiphatha amandla zale nkampani azibatshelanga iqiniso lapho sekulenkinga. Kodwa omunye wabafisa ukuncintisa ukhetho lwamalunga edalela eParliamente emele ibandla lezana uPF emzini weSunningdale unkosikazi Irene Msarurwa uthi kukhona ukuchaya amanzi.
My name was put in a wrong ward, and up to today, I couldn't even get a confirmation that since my name appeared in the wrong ward, it's been rectified. Each time I went to the headquarters, ZANU-PF headquarters, I was referred to the province. From the province, I was referred back to the headquarters. Clearly, it shows you that there is no coloration.
Msarurwa, uthi kunengi amalunga ebandla leZANU-PF akhala ngakho okuzabangela ukulahlekelwa ngamavoti nxa inkokheli ingasakulungisisanga.
And these people are known G40 members who were even tarnishing the name of the president, who are known thugs in the community, who are known to intimidate people.
Ngesikhathi lolu daba lubhalwa, umsebenzi wokuvota ubuqhubekela phambili njalo babona ngokhetho ama presiding officers akhulumisane lalumsakazo athi balethemba lokuthi lolu khetho luzaqhutshwa kuhle. Kusobala ukuba iningi lendawo zokuvotelwa azisozezenelise ukugqiba lumsebenzi namhla ngoba kule nkulungwane zamalunga ebandla leZANU-PF afuna ukungena kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis, lokhu sikudaba lunye. EGwanda kube yingxabangxoza, amanye amalunga ebandla leZANU-PF abelesifiso sokungena kukhetho ethole amabizo abo engekho emaphepheni okuvota ama ballot papers, kuthi kwezinye indawo lolu khetho luphuzile uqala. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Amalunga ebandla leZANU-PF abalisa umnumzana Redompofu wabafuna ukuncintisa ukhetho lwesenete eGwanda kanye lomnumzana Lungisani Ncube wabafuna ukuncintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende eGwanda North amangele laphethola ukuthi amabizo abo kawakho emaphepheni okuvotela ama-ballot papers okudala ukukhonona kwabo kanye labalandeli babo. Lobanje lolu khetho bekumele luqale ekuseni ngehola lesikhombisa kuze kwathaya ihola lethumi kulo uxokozelo emahofisini ebandla leZANU-PF eGwanda lapho amapholisa abegcwele khona elindele ukuyancedisa ekuvoteni. Esikolo seJawunda kuze kwabasemini abalandeli bebandla leZANU-PF belokhu belinde ukuvota kodwa kungela amaphepha okuvotisa. Umnumzana Rido Mpofu ubikelela umsakazi ukuthi ngasangenanga ukhetho ngoba ibizo lakhe lingekho njalo uzamelela ukuzwa ngeziphathamandla imbangela yokuqiwa kwebizo lakhe.
Hayi khona sizama-results khathi esihambama sebekommenta laba abanye babakhangeleyo ama-supervisors ngoba vele asaphiyanga eno awulekile from them by this evening proper ukuthi weforward kwini.
Emaphandleni abalisa eGwanda South le North ukuvota kuphuzile ukuqalisa kodwa bekusobala ukuthi abancintisayo bebethwala abalandeli babo besiye lapho bekuvotelwa khona. EBedbridge East ukuvota kubeyoqale ngehola lesihlanu ntambama esikolo seBembe High. Ukhetho lwamaprimary awezanu-PF ezansi emandebeleni lungene ngamalungu amaningi kakhulu njalo utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo uduzulu ukhokwe ngumbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leZANU-PF belithe ukuvotwa kuzavala lamhlanje ntambama kodwa ngenxa yengxabangxoza ebekhona lulakho ukuqhubeka kwezinye indawo kuze kube sebusuku. Impumela yalolu khetho ikhangelelwe njalo lamhlanje busuku. Ngingu-Albert Ncube ondaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front, ENPF, elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli lamhlanje belilomhlangano kobulawayo lisenza amalungiselelo omcimbi omkhulu lapho okuzahlonyiswa khona ibandla leli. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakobulawayo njalo ubulabantu abangaphezu kwamakhulu ayisichiyagalombili i-800. Injongo yalomhlangano yokuhlanganisa ubukhokheli bebandla leli kanye labagcinisihlalo bama-ward ebandla lelo bekhuthazana ukuthi baqoqe abantu phambilini komkhosi omkhulu we-rally ezakwenziwa emavikini alandelayo. Leli bandla lilamalunga ecele leZANU-PF elithiwa yi-G40 elalisekelwa ngumgabe lonkosikazi wakhe uGrace. Isikhulumi sebandla leli umnumzana Jealous Mawarire uthe njengebandla sebebumbe ubukhokheli obuphansi obuzasebenza loZulu ethi lumhlangano obujonge ukuthi bazilungiselele phambilini komhlangano omkhulu ozaba seHarare. UMawarire uthe njalo balabagcinisihlalo abazinkulungwane eziyisichiyagalolunye i-9,360.
This is a provincial inter-district meeting. It's a meeting for our leaders.
Lo ngumhlangano wama province inter-district meeting. Yi-meeting yenkokheli ama-chairperson ama-ward ama-chairperson ama-district. Ngingathi mina ngumhlangano wokuqoqa abantu. Siqoqa abantu sikhangelele irally yethu yokuqala eyabe seHarare emavikini alandelayo nxa kungasikho ensukwini ezilandelayo. Lezi yizo yikho kuqoqeka esilakho thina lonke la ngama-chairperson avela kobulawayo iprovince.
Giving a speech, they said that we are structured around polling stations.
Umsekeli kanobhala kuhlangothi lwabomama unkosikazi Rose Phiri uthe bona njengebandla bamele ukukhokhela ngendlela eqotho engelachuku. Wengezelele esithi uhulumende lo okhona khathesi ulochuku kuZulu njalo udume ngombhuqazo wegukurawundi kanye lokutshaywa kwabantu ngemva kokhetho luka-2008.
Umuntu nxa kuthiwa yinkokheli ukhanya ngezenzo zakhe. Ukuthi abantu bemlandele balandela ubukhokheli bakhe. Kodwa nxa umuntu elomoya omubi, umuntu engumbulali, umuntu engumxegi, abantu abakwanisi ukumlandela. So thina yikho esakubonayo. Hayi, thina indlela leyo asingeke sinjani sihambe ngayo asikeke siyilandele ngoba umuntu lowo akavotelwanga uhluthunile umbuso ngenxa yokuthi yena wayesebone phuzelwe wayengafuni ukulinda ama-election ngoba wayekwazi ukuthi ngalasekelwa ngenxa yokuthi vele yena i-leadership quality ayikho kuye nxa sikhangele ikakhulu sifuna ukukhuluma sikhangele thina koBulawayo kumbe kwi-region leyo nxa kungafaka umfanekiso wakhe lapha mina ngihle ngikhumbula abantu abafayo eBhalakwe
Umgcinisihlalo webandla leli unkosikazi Eunice Sandi Moyo laye usole uhulumende lo okhona khathesi ethi kangena ngendlela eqondileyo njalo wabethesa icala lokuthi balesikhathi esidebezama ukuhluthuna umbuso besehluleka bagcina besebenzisa ibutho
singabantu abaselusizini abasebebonile ukuthi abantu laba bahluthuna umbuso benza into engekho emthethweni benza into yaziwa ngamazwe amaningi ukuthi ikhu noma nje bayigqokisa isigqoko sokuthi kungeniswa umuntu ongaso soja hayi thina ke yasikuthengi lokho ngoba ngeqiniso lonke into leyi into eyenziwe ngabantu besosojeni
Ibandla le-NPF libunjwe ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo njalo umkhokheli wabo lo ngumnumzana Ambrose Mutiniri oyayiyinkokheli yevuyo leZipra. Ibandla leli selenze imihlangano efana lawona lo eMashingo kanye leMidlands. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA ndebele ngomvulo Vulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikaMthembo Zithembayo uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Kangelo koko bethu babethethela amazwi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona kokuthi umuntu uyathandana lomunye esebhritani yena elomuntu wakhe amthandayo sebotswana kumbe usezimbabwe kumbe endaweni ezijiyeneyo ukuthi ngihlaziye udaba lolu ngilo nkosazana sasenkosi mkandla bese siba ke lo baba uqinisela dabengwa khona ngale-ke kolebotswana mam kandla kunjani mam
ayiyaphila lenjani bantu ngibingelele labalaleli
ye siphile kakhulu ye ngibingelele labo babadabengwa kunjani
hayi siphilile linjani balaleli we-studio 7
ye lethemba bayalizwa kakhulu so ngikhase ngawe-ke mam kandla abantu bayathandana omunye ungaphi ngaphi omunye ungaphi ngaphi kuhamba njani kona
esesiphila ngazo zena lezi kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye so kugcina kwenzakele vele but ama-relationship lawa amanye ayasebenza amanye ayasebenza amanye aphumelela amanye ayabhidlika ngokuya kwesikhathi kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani
baba dawena uyamuzwa lapho uyakhuluma mamkahle
ngivumelana nawe kuya ngokuthi abantu bakhona bona abahlangeneyo ngabanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi okuyakusenza ukuthi athi yena uthandana nanalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-intanethi kumbe ngaphi yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe so sokusiya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani wadalwa waba umuntu onamanga kumbe ngumuntu vele yena oneqiniso
siyabona ngemamkandla wena lapha-ke kweze-social media kumbe ngitebulule njini bakuzilibazisa uyakubukuwe khona kuxoxela abantu bathini sibinxa ukukhuluma labo ngodaba lolu
isahluko sona esikhe sasibamba sibili hhayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto esintwini, akusho buntu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-inthanethi, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Bantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani lona lokukhuluma nje lingabona nyakana kubonani sufika ukuba yethuka umuntu ohlangana la engasiye umuntu okade ukhuluma la isikhathi sonke. So abantu abaningi babesithi kuyahlupha lokhu. Manilutshwana asephumele lama-relationships ngale indlela, long distance relationships maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanyazani babadabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi kubalekele kumbwenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapha. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke, hayi lo ozabe ungamazi nokuthi uyisimo bani. Ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngiyabe ngikuyo sehle sithi hanangumuntu oright, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesikhangela mamkandla sibili lina njengoba lingumuntu wesifazane, abantu baphosa ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje? Kumbe vele batshona beshela kuphela?
Litshona liphosti ilizwi lithi phosa kusenemini lantambama. Ambona nganithiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabe ethola ungani ucatshile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabe ezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayozingena imeseji zonezo ezithi hhayi umuhle, hhayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hhayi ongiyenza mthole ekucineni ngiye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathinthini. Into yakhona vele hhayi ngamakhasi nje akhona, kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena lava njengoba ejhile udabenga ukuthi labo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu oyachada la evelethethe
kulobo zima lapha-ke babadabengwa. Sicela ukubaleke udabalolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onobufakazi ngayo.
Kuba khonapho mamkandla,
nxa kuwukuthi ngumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo, umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media, lawe uqinisele kucaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso, ungaka-investi okuningi kuma-relationship lawo, ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuphosta amathikithi obunqina ayethunyezelwana ini lani, izinto ezigcina sezilihlashe.
Ye, ntatheleli thuba ukuthi mbonge unkosazana sasenkosi Mkandla, yena uhlala khona ngale-ke kwele Bhiletane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Dabengwa ukhona ngale-ke kwele Botswana. Olivaleli semoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale
sina masiko kwethu uma kusenziwe manje
kanhela uba. Siyabonga Gibbs Dube. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya lo ntungameli inkomo esipha uhlelo vuselela umoya.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mbuye lakho ukuthi sikhangele udaba oluqakathekileyo olwenza ukuthi umuntu singamkhangelela ngokuthi ngumKristu kumbe kasomKristu. Ngathi singakhangela impilo kaJesu, isizekeliso lemizekeliso uJesu ayesinika yona yikuba abantu abaningi ikakhulu amaFarisi nabanye bakhangelela ukuthi imisebenzi yabo kumbe imisebenzi yomuntu ibe yiyetshengisela ukuthi lo muntu ngumlandeli kaKristu ngumlandeli kaNkuluNkulu. Ikanti uJesu wasitshengisa umzekeliso ukuba ukuze umuntu abe ngumlandeli wakhe kweqiniso, uNkulunkulu kakhangeleli imisebenzi yakho, kodwa ukhangelela isimo sakho, ukhangelela ukuthi usiphatha njani, ukhangelela ukuthi vele wena uphatha njani abanye abantu. Lokhu yikho okutshengisela ukuthi ungumKristu yini kumbe awusomKristu. Ngikhangela lo mbhalo kwabaseGalashiya ichapter ka-5 ivesi ka-22 ithi yona, kodwa izithelo zikamoya ziluthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lobubele, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene, lokuzithinta, kokunje kakulamlayo. AbakaKristu Jesu babethela umzimba kanye lokuhugeka lezinkanuko zabo. Uba siphila ngomoya, asihambe ngomoya. Ngakho lapha kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi esiningi abantu bakhangelisa ukutshengisela isiKristu sabo ngemsebenzi. Umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngiyapha, umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngenza lokhu lalokhuyana. Ikanti lapho uJesu uyafaka egcekeni uthi yena into eqakathekileyo kuye, into eqakathekileyo efeza ukuthi lo muntu ngumlandeli kaNkuluNkulu kumbe kasomlandeli wakhe, into le ifezwa yizithelo. Manje asike sikhangeleni lapho ukuthi lezi zithelo zibuya kanjani. Izithelo lezi zibuya kokuqala ngokuthi yena uJesu abe phakathi kwempilo yakho, lo moya engcwele abe phila esebenza phakathi kwakho. Ngakho uJesu lo moya engcwele baba njengamanzi athelela isihlahla ukwenzela ukuthi isihlahla leso sibe lezithelo esiphumayo. Ikanti anti uJesu wakhuluma wathi kambe isihlahla engathi kumbe selemon singeke sakhipha amanantshisi kumbe i-orange, kutsho ukuthi leso sihlahla sikhipha izithelo zaso. Ngakho nxa wena uJesu ephakathi kwakho ehlangane lawe, ngoba anti uPawulu uthi thina sesiyingxenye yobukhona bukaNkuluNkulu, kutsho ukuthi siyathatha isimo sakhe uNkulunkulu zaso singene phakathi kwethu. Manje nxa isimo sikaNkulunkulu siphakathi kwethu, kulezi thelo okumele zikhanye ukuthi hayi, lo muntu uthelelwa uNkulunkulu, lo muntu uphila loNkulunkulu. Lezo sithelo yizo lapha dengizibala. Okokuqala luthando. Siyananzelela ukuthi uJesu wanika umzekeliso abantu abaningi abawaziyo omSamaria, ukuthi umSamaria laphana wahlangana lomuntu owayetshaye ngamatsotsi. Kodwa siyananzelela ukuthi kwakulo mpristi adlula ekhangela eceleni, kwakulabantu ababencedisa ethempeleni abadlula bekhangela eceleni, kwakulabantu abaningi ababecatshangela ukuthi bangancedisa bakhangela eceleni. Kodwa sinanzelela ukuthi lo msamariya, ibhayibhileni lithi umsamariya olungileyo wadlula wathatha lo muntu wamusa wamnceda, kutsho ukuthi nguye watshengisa uthando ukwedlula wonke lo muntu wayekhona, ukwedlula laba abagijimela echurch, ukwedlula laba abagijimela ukuyathumayela. Okunye sipesi esinanzelela ukuthi lapha kukhuluma ngokubekezela. Abantu abaningi ababekezela, abalasineke, abalasikhathi sokubekezela abanye abantu kumbe ukubekezela ukuthi izinto zilunge. Ngakho-ke lapha siyabona ukuthi lokhu uJesu uthi yena nxa ungalakho leso sithelo kutsho ukuthi uyabe usenkingeni. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi ngabe singathathi izithelo zikaKristu, sekele ukukhangela kuphela ukuthi sizenza imisebenzi.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza ukuba uNkulunkulu usize ngegama likaJesu ukuba sibe lesineke, sibe lokuzithinta, sikwanise ukuba izithelo zikamoya engcwele zisebenze phakathi kwempilo yethu. Ngegama likaJesu niyathandaza. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Kwezemidlalo izolo bezimathonsi kwabeqembu abasekela iba iqembu le Highlanders ngoba linqotshiwe, kodwa ke lamhlanje osowabo abe Dynamos bayathaba kakhulu. Okunengi asikuzweni kuJoseph Njanji esipha impumela yemidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezishiyeneyo zelizwe.
Iqembu leDynamos linqobe kwakuqala kumncintiswano walonyaka weCastle Premier Soccer League lapho litshayele Bulawayo City nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeRufaro. Iqembu leDynamos lihlohlulwe nguJames Marufu kanye loBlaising Moyo uthele bulayo city lihlehlelwe ngumhlanhla Ndlovu limpumela ichi iqembu le Dynamos le mikhlomelo yisithupha njalo likhuphuke lisuka emsileni wengalane yemikhlomelo ladlala endaweni yechumila nhlanu uthele bulayo city lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi lile mikhlomelo yemine ngemva kwemidlalo eyithoba minembili umlandeli weqembu lebulawayo city uDenzil Dube uthi sekumele iqembu lebulawayo city lizame omunye umqeqeqi ngoba uDarlington Dodo uyamehlula.
Hayi, lapha ngibona okungcono ukuthi ucoach lo webulawayo city bemkhiphe ngenxa yokuthi ngumuntu owarelegatisa lecholocho last time, so layo ibulawayo city ingagcina silandele sikhijiwe bengamchiya lokho engaphuma.
Umqeqeqi uDodo nguye obeqeqetsha iqembu lecholocho nyakenye ngesikhathi ligunyulwa kusigaba seCastle Premier Soccer League. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leTriangle linqobele eChapungu nge-3-1 nemidlalweni odlalelwe enkundleni yeGibo. Abahlohlele iqembu leTriangle nguDelic Murimba, uLamek Namu kanye loPhineas Pamusi, kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leTriangle likhuphuke lahlala endaweni yesine linemiklomelo elichumi lesithupha. Kuthi iqembu lebulawayo city lona lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo yemine. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sababa chesa baba sithi gom sithi vosho siphinde sithi gwaragwara silo babes dumo ke sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inkulungwane zamalunga ezanu PF abelesifiso sokungena kukhetho edinga ukuthi amele ibandla lezanu PF abelenkinga ekhethweni lwama primaries. amakhulu amalunga ebandla lilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe ele NPF ahlangana kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo, asidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.